endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove mhlaka 10 Mpandula 2018 amalunga edale labaphathi ntambo ele cabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje umqeqeshi weCollege in Lake Joshua Mnqabulo Nkomo Polytechnic umnumzana Justin Majale owebandla leMTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usekhethwe ukuba ngumeya weGwanda ngemva kokunqoba obephethe lesikhundla umnumzana Knowledge Ndlovu owebandla leSANUPF ngamavoti amabili Ingcwethi zezempila kahle zithi umkhuhlane wesihudo sekholera ubangelwa ingcekeza lokudla ukudla okuqandayo zikhuthaza ukuthi abantu bahlale behlenzekile ekuvikeleni lomkhuhlane osobulele abantu abalithumi lasikhombisa kulinyanga kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abakavuthwa kuhle abafana bakhe loba nje bebhaxabule iqembu leDynamos nge-3 kanya ngesonto ku-Live Talk namhlanje sihlaziya ukusebenza kwedale labaphathi ntambo ele cabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebule njini eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave lingakhohlwa njalo kusiku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.